Izolo labonke bebebhotabhota ezitolo zamanani eGwanda bekhuthaza abasebenza kule ndawo ukuthi behlabele ijekiseni kodwa abavumileyo babe balutshwane. Unkosikazi Letta Mleya oyisakhamuzi eyombane eManama eGwanda South uthi umfundiso ngale jekiseni yesilela ngoba kugcwele amakhungakhunga ngayo.
Kudingeka imfundiso ukuthi abantu bafundise ukuthi hayi ayisikho lokho kukhulunywayo ngoba ntsho liyakwazi vele izazi ziningi ziyaba zikhuluma into engayisiyo. Besilokhu yesaba khonokho kokuthi ungahlatshwa uyafa, iyayenza ukuthi umkhuhlane ubuye, yikho besikuyesaba kakhulu.
Amazwi athasekelwe ngunkosikazi Panelo Hlongo esinenjalo isakhamuzi seManama othi bazamelela bezempilakahle ezigabeni zabo ukuthi behlatshwe le jekiseni phambilini ngokuthi labo basukume ngoba bengayithembi.
Singabona ngabo nxa sebehlatshiwe sibone ukuthi baphila njani nxa sebethe bahlatshwa. Sikhangelele kulokhu ukuthi sibe sesikhuthaza ke abantu ukuthi madoda asambeni sehlaba ngani onazi bantu bahlatshiwe naphana bakhe. Uvalo kade silalo ekuqaleni ukuthi anti corona yathi vele ifika lapha abantu besithi yavelele China. Lejekiseni leli selikhulunywa futhi kwathiwa livelele China. Mina besengilithatha ngokuthi hawu bathe ubhubhane luvelele China sebephinda besiyathatha ijekiseni khona pho ijekiseni leyo kayilandi kusiqedisa yini. Yiko kade sengiwesabele ukuthi futhi safa saphela.
Unkosikazi Rebecca Ndlovu uthi imbiko abayithole ebulenjini ngeyingedala ukuthi babe lokwesaba.
Endaweni zama-injection lezi vele bengisaba nge-information esizithola ezamanga esasizithola enkundleni zokuxhumana ukuthi yathola kuthiwa ye kunomuntu maybe phezulu khona kuparlamenti ojoviweyo wabhubha. So lathi saba sesesaba ukuthi esh nami maybe ngingaba kulist ukuthi ngingahamba ngiyohlaba ngizobhubha.
Osakhulayo Brilliant Spando entalale uthi usesele mbuzo edinga impendulo ngale jekiseni phambilini ngokuthi athathe inyathelo lokuhlatshwa.
Mina isifiso sami emfuba kwazi nge-vaccine ukuthi i-vaccine le nxa isiyenzwe kwatonke umuntu wayithola siyabuyela yini ku-normal life ade siyiphila. Then okunye ukuthi i-vaccine le ayila yini into ezayiphambanisa emzimbeni wami, ngizakwanisa ukuphila nxa ngilayo ngivunyise ngiyitholile. Lokuthi nxa ngingasayitholanga ikuyini okabe kume kungenzakala kimi, into engafisa ubayazi nge-vaccine le.
Unkosikazi Siqalisile Masuku osebenza ugatsha lwezempilakahle engu-Environmental Health Officer Tuta esibhedlela esikhulu seGwanda ukhuthaze umphakathi ukuthi engalaleli amakhungakhunga akhulunywayo ebulenjini esithi kumele emukele lijekiseni engathola ithuba. Okhulumela amazwi emkhankasweni oqhutshwe ntalale leManama okufundisa uZulu indlela zokuzivikela COVID-19 ezigoqela ukuhlatshwa lijekiseni.
Ukuhlatshwa lapha yikungezelela badala. Usuhlatshiwe kuyangezelela ukuthi umzimba uqine, ukwanise ukuthi loba umkhuhlane losubuya ungakubambi ngamandla. Ngoba nxa ungavikelanga nge-vaccine futhi ukuthi umkhuhlane nokubamba, abanye bethu angithi lizwile ukuthi sebesithile. Sesilama cases khona eGwanda, silama cases emakhaya. Emayizane sibe le case ye-COVID-19 asikho ukuthi into okuthiwa hayi nyamakhiwa nge-China. Wonke umuntu lapha ule angawuthola umkhuhlane wakhe. So kebe ukhangela ukuthi nxa uphiwe ithuba lokuthi hlaba, hlaba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usungule ngokusemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokuhlaba ijekiseni ukuzivikela i-COVID-19 eVictoria Falls ngolwesithathu lapho akhuthaze uZulu ukuba azinikele ukuhlatshwa lijekiseni ngoba iqakathekile ekuzivikeleni ku-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseManama, ngingu-Albert Ncube.